Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abonakale elinde umgwaqo.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sizaqhubeka ke ngendaba zethu esizethulele zona njengoba nje imitshina yethu ibingasebenzi kuhle. Besathi endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abonakale elinde umgwaqo phambi kweHarvest House lawyer eZimax Mall enzikini yedolobho leHarare ngemva kokuqhamuka kodlakela kule indawo izolo.
Into eyenzakale eHarare izolo iyasethusa, lapha kade kuxabana khona intsha ya-MTCT singazi umba abanye kade ungabezani u-PF kumbe kade kuyilaba abathengisa emgwaqweni. Okusethusa kakhulu yikuthi kube le mbiko yokuthi kube lezikhali bezikhona imbhobho lapho kudutshulwe khona. Kuyasimangalisa njalo kuyasethusa.
Inkokheli zomdabu namabandla okholo lwesiKristu bakhuthaza uhulumende ukuthi adinge indlela zokukhumisana umlotha labantu beMathebeleland lenkabazwe mayelana lodaba lombhoqazwe weGugurahundi.
Into eyenzakale eHarare izolo iyasethusa, lapha kade kuxabana khona intsha ya-MTCT singazi umba abanye kade ungabezani.
Lamuhla kwezemidlalo, uJoseph Njanji intatheli zindaba yethu sethulela okwenzakale ngomnyaka odluleyo ka-2017 kulolu hlangothi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa abonakale lamhla ekuseni elinde umgwaqo phambi kweHarvest House lawyer eZimax Mall enzikini yedolobho leHarare ngemva kokuqhamuka kodlakela kule indawo izolo. Iningi eHarare lithi ingxabangxoza ebekhona phakathi kwabasakhulayo abe-MDCT labaphila ngokuthengisa emavinkilini kuleli vinki eHarare isibonelo sokuthi umumo elizweni lapho kuqhutshwa ukhetho lalonyaka uzabe ungamanga kuhle njalo kuza kuba lodlakela. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lozulu jikelele bathi izehlakalo zodlakela ezinje ziveza ukuthi akula nguquko elizweni laloba sokubele nguquko engatsho lutho ebandleni lezanu-PF kungasela owayengumongameli uRobert Mugabe. Umnumzana Pascal Madiri ugcizelele kulokhu ethi udlakela luza kuba khona ngempela ngoba uZulu kakafundi ukwamukela imbono eshiyeneyo kwezombusazwe.
Ukhetho oluzayo mbona ngani luzaba lodlakela ngoba ukuvota lapha elizweni sokuyinhlala yenza ukuthi kumele kube lodlakela. Abantu beZimbabwe sebejwayele ukuthi iZANU-PF le MDC zizabondana ezibhakeleni njengalokhu esikubone eZimax Mall izolo njalo lasekuvoteni. Okunye okuzabangela udlakela yikuthi amapholisa wona akazwisisi ukuthi kumele asebenze njani ngesikhathi sokuvota ngaphandle kokutshaya abantu.
Wengeze ethi umnumzana Emerson Mnangagwa kufuze azame ukuqondisa lolu daba ngokukhuthaza ukufundisa kwaZulu lakokungajojozeli udlakela ngesikhathi sokhetho ngokukhuza ikakhulu abasakhulayo abebandla lakhe eleZANU-PF abalomkhulu okusetshenziswa ngabezombusazwe ukuqala ukulwisana abangasekelilelo bandla kumbe abalembono ehlukeneyo labo. Ingcishi ecubungula ezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uthi kusobala ukuthi kuza kuba lengxabangxoza ngesikhathi sokhetho njalo umnangagwa kufuze atshengise ukuthi uqinisile ukuthi akusoze kube njalo ngokubopha amalunga aweZANU-PF ayetshaya abantu lalawo ayeMDCT abangele umsindo.
Okwenzakale eZimax Mall kuhle utshengisele ukuthi ilizwe alikazilungiseli ukuba lokhetho olungela msindo. Umnumzana Mnangagwa kufuze ehle ethathe leli thuba etshengise ebophe labo ade bebangela umsindo izolo, ephinde njalo ebophe labanye abezanu ababetshaya abantu ngezikhathi zabo 2008-2013 ukuthi sisuthiseke sibe lutho uqinisile yena nxa esithi ukhetho lomnyaka ozayo liyabe lilothula.
Umkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabuto Mabena uthe umsindo obekhona eZimexmore uyethosa ngoba uveza sobala ukuthi kulabantu abalezikhali phakathi kukaZulu njengoba kuvele ukuba kwabakade belisana izolo kulabanye abakade belemibhobho.
Into eyenzakale eHarare izolo iyasethusa lapha kade kuxabana khona intsha ye-MDCT singazi umba abanye kade ungabezana uPF kumbe kade kuyilaba abathengisa emgwaqweni. Okusethusa kakhulu yikuthi kube le mbiko yokuthi kube lezikhali bezikhona imbhobho lapho kudutshulwe khona. Kuyasimangalisa njalo kuyasethusa ukuthi abantu nje bayithola ngapi imbhobho ngoba imbhobho kumele ihlale emasotsheni kumbe futhi ihlale emapholiseni. Akumelanga kube lo muntu oyisakhamuzi othengisa emgwaqweni ohamba ethwele umbhobho, umbhobho angawusebenzisa loba yinini.
Unkosikazi Similo Maphosa, isakhamuzi saseHarare, ukuthi sokuyinjwayelo eZimbabwe ukuthi kuliwe lokungabi lokuzwisisana ngokusebenzelana ndawonye lalabo abantu abangamabandla ezombusazwe ehlukeneyo njalo belemibono ehlukeneyo ikakhulu ngezikhathi zokhetho.
Ngemva kwesehlakalo sayizulu esenzakale eZimexmore esokutshana kwabantu, ngingathi ama-elections okuthiwa khona ukhetho luzabe lungolulo okuthula lokubambana phakathi awakho. Ngoba sokungani thina eZimbabwe into esesiyijwayele ukuthi nxa kungathiwa kulo khetho lomongameli abantu mele balwe. So ukuya phambili kwethu kukhatshana nxa singakwanisa ukuthi sike sithi sitshane lokuhlukumezana sifocuse on into eyi-one esimele siqhubele phambili okulutshintsho. Kunzima ukululetha utshintsho lwangkhona nxa kusaselobuhlungu obunjalo bokuphathana kubi le-violence.
Kube lokulwisana phakathi kwabasakhulayo abe-MDCT nabathengisela eZimexmore izolo lapho kugcine kukhala imbhobho kutshaywa abanye abantu ababhidlizele impahla emahhofisini esigodlo sebandla le-MDCT ese-Harvest House esitshaywe ngamatshe wafa amafasitela leminyango. Imbiko ebephuma ezindabeni eminye iveze ukuba abasakhulayo abe-ZANU-PF bebeliswana labaphila ngokuthengisa eZimexmore abacinywe bebalekela e-Harvest House okubangele ukulwisana kwamahhofisi DC lawa. Kodwa kwelinye icele elithi ngabasakhulayo abe-MDCT abaqale umsindo abacine begxotshaniswa ngabaphila lokuthengisa balekela emahhofisini abo okuyikho okuqondileyo okwamanje akwaziwa. Ngameli Emmerson Mnangagwa wathembisa emazini akhe wokuqala umsebenzi ukuthi ukhetho lwalonyaka alusoze lube lodlakela njengeminye iminyaka. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Inkokheli zomdabu lamabandla okholo lwesiKristu zikhuthaza uhulumende ukuthi adinge indlela zokukhumisana umlotha labantu bemandebeleni lenkabazwe mayelana lodaba lombhoqazwe wegugrawundi ukuze kube lokuthula lempumela kulezi zigaba. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili babikwa babulawa libutho elalihlomile ele-5th Brigade elahlasela abantu makhaza ababengahlomanga ngesikhathi sombhuqazo wegugurahundi phansi kombuso kowayengumongameli uRobert Mugabe esebenza losekhona manje umongameli Emmerson Mnangagwa labakubutho labo asebekuhulumende omnumzana Perence Shiri uSidney Sekeramai Constantine Chiwenga labanye. Bekhuluma ngemva kombuthano wenkonzo yokubonga oqoqwe ngabe Family of God kobulawayo lapho okunxuswe umongameli Mnangagwa lomkakhe abantu makhaza inkokheli zamabandla okholo lezomdabu bathe sesifikile isikhathi sokuba uhulumende osembusweni alungise udaba lokubulawa kwabantu bengelacala njalo bengahlomanga osekuleminyaka phose engamachumi amane lungalungisiswanga. Umsekeli kamongameli wenkokheli zomdabu uNduna uMtshana Khumalo uthe kuqakathekile ukuba lolu daba lulungiswe.
Ngithemba bazakulungisa, ngithi umuyo wama president la ukhethi ukuthi akhangele izinto ezinjalo. So sithemba ukuthi bazakulungisa, nxa ngakuthi kulohlupho olunjalo bazakukhangela. Hayi sithemba ukuthi zake sihlale phansi la lalabo bakhethiwe sibone indlela esingaqhuba ngayo, ngoba ukuthi siqhube lati sithe okwethu sicabanga lokhu sisodwa ngaze yokusebenza. Sithanda ukuthi sihlanganise amakhanda ndawo nesibone ukuthi singaqhuba njani.
Evumelana lokhumalo umfundisi uSaint Sibanda laye uchaye khona ethi uMongameli Mnangagwa kalungise izolo engamnandi ngoba laye waphatheka ekubulaweni kwabantu.
Kunani kuqakathekile ukuthi uMongameli welize ahlale phansi axoxe kakhulu labakhokheli bamabandla bangapha eMathebeleleni lezinduna zangapha ukuthi lindaba ingalungiswa njani. Bona ngani ngendlela ade khuluma ngayo, ngani umuntu ozimiseleyo laye ukuthi engxenye akhulumisane labantu azwisise acetshise ukuthi indlela leyi ingahanjwa njani ukuze kube lokuxolelana.
Usomabhizimusi ose-South Africa eyisizalwane seZimbabwe uMnumzana Justice Maphosa ophinde waduma ngokuhlenga uMongameli Mnangagwa ngesikhathi ebalekela ukubulawa ngowaye nguMongameli uMgabe uthe ngesikhathi kusenzakala isiga sokubulawa kwabantu abangahlomanga wayesasemncane ngeke akhuluma okumqotho, kodwa abadala ababekhona ngaleso sikhathi abakhulumisane loMongameli lengatsha ezifanele lulungisiswe uhlupho oladalwa yilesi senzo. Ethi yena okwamanje ukhangelele ukusebenza ukuze umnotho welizwe uphakame, njalo loba uma besiza ekhaya baphile kukhanye ukuthi bayasebenza.
Inkinga ikuthi abantu bahleli bezondile, bekusempini bengekho mina, bengimncane kakhulu ngaleso sikhathi. Angisoze ngikhulume into engazazi, kodwa into engizokutshela yona ukuthi iZimbabwe seyidlulile kulokho. iZimbabwe mayixole, iZimbabwe mayizakhe. Ngoba iZimbabwe mayingaxoli, sizokwenza lento eyenzeke eBurundi, sizoyenza lento eyenzeke eRwanda, abantu bazobulalana ngokungaxoli. iZimbabwe mayixole, isikhathi seZimbabwe ukuthi mayizakhe. Izakhe ngabantwana bayo, kube nomsebenzi, kube nama industry. Iyo lempi thina esiphezu kwayo, lempi yegugurawundi mina bengekho, angiyazi. Nokungibuza nje seniyangibuza, mina bengekho, angazi kwenzekani. Nokuyilanda umlando wakhona ngizowulanda ngizwa inzwa bethi, and inzwa bethi ngeke isincede.
Isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa uthe uMongameli engakhokhela uhlelo lokulungisa lokukhumisana umlotha njengenkokheli yelizwe, kodwa isisombululo sizasuka kuzaphu lebantwini abawonelwayo, ethi kumele bayehle baye ebantwini ngokuphangisa ngoba ekulungiseni kunesintu esingaziwa nguMongameli.
uMnangagwa into angakwansi ukuyenza kuphela yikukhokhela uhlelo lolu njengomongameli welizwe, hayi njengomnangagwa yena ngokwakhe. Siyakwazi ukuthi udaba lolu luphatha into eziningi ezihlanganisa into zamasiko angazaziyo yena uMnangagwa, amasiko abantu esiNdebeleni kawazi. So into angayenza nje elula kuye ukuthi ebonane labantu bezaphu behle baye phansi lapho kulabantu abawonelwa khona nguhulumende belungisa indaba le, yibo abazabatshela kwenziweni, yena ukwakhe kuphela yikukhokhela uhlelo, akula solution azasinika yona.
Udaba lokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi luvuke lwabalutsha kulandela ukungena embusweni kukamongameli Mnangagwa, ngoba waphatheka kakhulu ngaleso sikhathi, njalo okucunule abantu ukuthi uthe abantu abakhohle ngezolo, kodwa uZulu uthi okungaqalwayo akukhumiswane umlotha, kube lombuso wezabelo owe-devolution okumunyethwe isisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iwabulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi kusobala ukuthi ukwehluleka kwamabandla izombusazwe aphikisayo ukuthi abumbe umanyano owodwa kuzabangela ukuthi ibandla leZANU-PF kube yilo elinqobayo kukhetho oluzayo. Njengoba selisuse uMnumzana Robert Mgabe embusweni lincediswa libutho, njalo lathembisa ukulungisa umnotho welizwe. ezinye iziphathamandla zomanyano we-MDC Alliance ezifana lomnumzana Eddie Cross zithi zifuna umkhokheli walumanyano umnumzana Morgan Tsvangirai adedele isikhundla sakhe komunye njengoba yena eselatshwa. Abanye njalo bakhonona ngendlela izikhundla zokuncintisa ezabiwa ngayo kulumanyano. Umanyano we-People's Rainbow Coalition okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lawo ubikwa uxega ngoba amanye amalunga awo eseutshiyile. Abanye abakhangelelwe ukuncintisana lebandla leZANU-PF labanye nxa bengangenanga kweminye iminyano le bagoqela umnumzana Elton Mangoma, umnumzana Dumiso Dabengwa lomnumzana Nkosana Moyo. Kodwa umsekeli wesikhulumi sebandla elikulo umanyano ele-PDP umnumzana Edwin Dlovu uthi abakwenzayo kuvele kuhleliwe.
Siyasebenza ku-ground yemakambeza khokhele alliance ukhona ngu-Morgan Tsvangirai because it is khona ku-ground sasebenza labantu. Siyabakhuthaza-ke ukuthi ba-rejiste ngoba okuqakathekileyo ukuthi abantu ba-rejiste ngoba kulolukhetho oluzabuya ngulo ozenelisa ukuthi arejiste abantu abaningi kudlula omunye.
Sesikhuluma ngemhlangano-ke ukuthi abasekeli benu bezibonele inkokheli bezwe lokuthi bathi
bayasibona abasekeli labalandeli bethu ngoba kathesi sisebenza sekuma-wadi uzananzelela ukuthi kuma-wadi yikho lapho kulabantu abaningi khona kasekayenzi-ke imihlangano yamastadiyamu-ke ehambisanisa abantu bonke kodwa siyenza-ke ngama-wadi uyilizwe lonke-ke kuma-wadi sikhona sikhulumisana labantu ngoba-ke sikwanazelela-ke ukhetho lulama-phases i-phase esikiyo kade singe ukuthi abantu babhalise ukuthi-ke babe ngama-votani yi-phase esikiyo kuzafika isikhathi-ke sisenza khona ama-rally sizaqalisa ngama-district rally singene kuma-provincial rally singene kuma-national rallies kwakathesi-ke sithatha abantu-ke kababhalise-ke kababe ngama-voters.
Abanye njalo bathi umongameli Mnangagwa usikhundla sakhe njengomongameli sewethule izinqumo eziningi lokhu kumenza abonakale. Lina-ke njengamabandla aphikisayo lizabonakala ngaphi njalo nini?
Kumele abonakale phela kungumongameli welizwe-ke ulama-resources yelizwe uwabhoda ngawo-ke ehamba ekhankasi kanti-ke thina kasila privilege yena leyo ukuthi sisebenzisa ama-resources elizwe yikho kasoze sibonakale ngendlela Mnangagwa abonakala ngayo. Kodwa-ke kuqakathekileyo ukuthi abantu bakwazi ukuthi MDC Alliance ikhona, abantu bakwazi ukuthi kumele barejiste, abantu bakwazi ukuthi ukhetho lukhona ngenalowo umnyaka, abantu bakwazi ukuthi iZANU-P F kumele iphume phela embusweni-ke kungene-ke ibandla-ke elizabusa abantu beZimbabwe ngono-ke kulelo ZANU-P F. Ngakula themba ukungena kwaMnangagwa ukulinika abantu-ke bekuvele kuyizanu lakathe silokho kuyizanu kufana ukuthi nginje ngingakhiphi iyembe emhlophe ngigqoke emnyama ngijintshanga kuba yini sengomunye umuntu hhathi ngizakuqhubekana lokho engiyimi. Labo bakhiphe ibhathi elingumgabe bafake ibhathi elingumnangagwa okusalayo izanu p f abantu bezimbabwe basayifuni izanu p f bazayikhipha lonyaka ngo-2018.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu umsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP eliku-MDC Alliance sixoxelaye ekobulawayo. Studio 7 Live Talk lamuhla ku Diaspora Forum uChris Gande loJonga Kantemiri be Studio 7 baxoxa lezi zalwane zeZimbabwe ebezivakatshele ekhaya ngekhefu lekhisimusi ukuze sizwe imbono yabo. Thumelani text message kunombolo esithi 011-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabesipholiseni abahlanu bakahulumende weleKenya abafileyo ngemva kokuhlaselwa kwemota abakade behamba ngayo ngamalunga eqembu labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab namhlanje emadabukabusa. Lokhu kubikwa kwenzakale esabelweni esisenyakatho yelizwe esiqintini seMandera esiyiso esingcelelane leleSomalia lapho okulesigodlo sabe-Al-Shabaab. Ukutshengisela kwabantu bakwele-Iran kuqhubekele phambili namhlanje abantu bebuthana endaweni ezehlukeneyo elizweni lonke, abanye besekela uhulumende abanye njalo bemsola. Lokhu kutshengisela sokulensuku kusenziwa abantu abasolayo besithi uhulumende kaqhubi kuhle inhlelo zokuthuthukisa inotho lenhlala kahle kaZulu. Kusenjalo, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezivakatshele ekhaya ngekhefu leKhisimusi zithi zijabuliswe yikungabi khona kwama-roadblocks emigwaqweni. Kodwa abaningi bathi ababonanga mehluko njengoba umnotho welizwe ulokhu usiya nganxele, intengo yempahla ikhwela nsuku zonke, imali layo ingatholakali emabhanga. Isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, mnumzana Dennis Juru, oyinhlanganiso International Cross Borders Association, utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi abahlala eSouth Africa abayanga ngobuningi babo ekhaya ngoba abanye balungisisa amaphepha abo okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni.
Zimurai, islow, njalo izimurai, islow, kuklea, izindo. So kwenze isi kuna abantu abanengi, but kube kuyin problem ele zimurai.
Uxolo imtshina yethu ayisebenzi kuhle, kodwa lowo bekungumnumzana Dennis Juru, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, njalo ikhokela inhlanganiso ye-International Cross Border Association Traders, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa. Abenhlanganiso yamagqwetha abona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights bakhuthaza iziphathamandla zenhlangothi ezehlukeneyo ukuba zilandele imithetho yokulondolozwa kwemisebenzi yokukhalipha e-intellectual properties rights and access to medicines ngokwaneleyo, abathi kuzosiza iningi ukuthi lithole imithi ebiza intengo ephansi. UMavis Kamause uthulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezethelechara bathi lanxa ikhona imithetho ephatha ngokulondolozwa kwemisebenzi yokukhalipha kobungcwethi bengqondo ogoqela eyokulungiswa kwemithi, milutshwana esetshenziswayo eZimbabwe. Unkosikazi Priska Dube owezethelechara uchasise ngamalungelo la emhlanganweni awenzele ntathelizindaba eHoliday Inn eHarare.
Ukusebenza kwengqondo zakho kumele kube yinotho yakho evela ukuthi ingakunceda wena ukuphila kwakho, izincede abantu abakho lesizukulu sakho. But asikuqakathekisi khona lokho. And yikho thina njengeZimbabwe Lawyers for Human Rights sithi kasixhasane labentathela izindaba kwenza ukuthi siqalise ukukhuluma ngezinto lezi. But thina ilihlo lethu silijingise kakhulu ku-Section 76 we-Constitution okhangele ngelungelo lezempilakahle ukuthi nxa singaqakathekisa ukuqakatheka kwezinto zengqondo, i-Intellectual Properties Act, kuzayenza kube le access to medicines, ukuthi abantu bezuze imithi. Ngoba ungakhangeli imikhuhlane esisilayo khathesi, idinga imithi edula kakhulu. Kutsho ukuthi kusokumele sikhangele ngelihlo elibanzi imikhuhlane yonke.
UNkosikazi Dube uthi kuzosiza ekuthini kutholakale leyo mithi ngendlela ezilula, ezingaduliyo, ngasikhathi sinye kusiba ngokuletha inzuzo kulabo abayabe beyilungisile leyo mithi. Imisebenzi yabo yengqondo ibalethele inzuzo okwesikhathi eside.
Bangaki abanye abaziyo ezinye izindlela njengeZimbabwe ukuthiwa ungahamba kusekazibani, ungahamba kunakazibani, kulokunye abangakuncedisa ngakho ngemikhuhlane naleyo. Sikuqakathekisa kangakanani ukuthi leyo mithi abangabe belayo ngolwazi lwabo lomdabu kumbe ngolwesintu sethu, ukuthi siqalise ukuthi what can be done, kunokungenziwa ukuthi bencediswe, mhlawumbe iqalise ukungena ilungiswe ngebangeli khulu ukuthi ingancedisa abantu. Njalo nxa isilungisiwe sibe lolwazi ukuthi kuyini lana okuhlanganisiweyo, kuhlanganiswe ngubani, ulwazi eluthethe ngaphi, bese sisithi thina ngokwakhe and we patent it, sikubhala ukuthi sokungokwakhe ukwenzela ukuthi kumncedise. Njalo kukhuthaza abanye abalomfutho ukuthi bengene endaweni zenalezo ezokulungisa imithi elizweni engancedisa abantu, ukuthi labo beqalise ukuinvesta khona lapho, ngoba bekwazi ukuthi ungadinga imithi enceda abantu, uyakwazi ukuthi isizaba ngesebizweni lakho, akulamunye umuntu ongayilungisa, ngakho sungazuza inzuzo ngakhona lokho.
Ukulandelwa kwale mithetho elondoloza imisebenzi yengqondo eyehlukeneyo eyenziwa nguZulu okubalisa ulwazi kwezemithi luba esintu abezethelechara bethi kuzosiza ukuvikela ukuntshontshwa kwalolo lwazi ngoba sekubhalisiwe phansi ukuthi kwazakale ukuba kuyini okuhlanganisiweyo ngiyo. Okwamanje abezethelechara bathi kulusizi ngoba engekho ozihluphayo ukuluqakathekisa lokulondoloza lolu hlangothi osekubangele ukuntshontshwa kolwazi kunhlangothi ezehlukeneyo kulabo abalalo besiba ngabayanga bona kunotha masela eselusebenzisa wona. Bathi okumele kwaziwe ukuba inotho isengqondweni ngakho kumele ilondolozwe leyo notho kusetshenziswa imithetho ye-Intellectuals Properties and Access to Medicines. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Asizweni intatheli izindaba yethu Joseph Njanje sithulela ukwenzakale ngomnyaka odluleyo ka-2017 kuhlangothi lwezemidlalo.
Kuningi okwenzakale kwezemidlalo nyakenye njalo intatheli izindaba zemidlalo zithi bekuxubene izehlakalo ezindlela ezimbi. Umdlalo wenguqu uqhubekele phambili kuyolandelwa ngabaningi kweleZimbabwe bona abasele bebambe wangaphansi ngemva kokuba umongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Football Association uPhilip Chiyangwa ethole izikhundla kunhlanganiso yeCOSAFA lakunhlanganiso yeCAF. Loba ephakamisa kudlala ebukhokheleni bomdlalo wenguqu kuzwekazi lase-Africa, uChiyangwa udanise abaningi ngezincumo abezithatha ezimayelana lomdlalo wenguqu kweleZimbabwe abagoqela intatheli zindaba uThandiwe Moyo.
Umnyaka ka-2017 ubugcwele izinto ezimbi. Lezimbi bekukunengi kodwa singakuqamba khathesi yi-rugby team eyiyo e-qualifye ku-World Cup. Kunengi okubi okwenzakele ku-rugby kodwa lokhu overshadowed yonke into embi ebisenzakala ku-rugby. Okunye okuhle okwenzakeleyo nguMthembu Ndlovu oyenze abantwana ukuthi labo bethole ithuba lokudlala ku-PSL. Abafana labo abaningi bebe-under 18. Okungodwa okubi lakho okungithintileyo nguPhilip Chiyangwa uzifa president lapho ayi-overturna khona i-red card eyayiphiwe iplayer ye-Dynamos.
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni we-rugby yohlobo lwedlalwa ngabadlali abayisikhombisa liphumelele ukuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqutshelwa elizweni laseMelika lonyaka. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors liphathe kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa iqutshelwe elizweni lase-Gabon njalo kungaphumeleli kwalo kudale ukuba obe ngumqeqeshi walo uCalisto Basua lahlekelwe ngumsebenzi. Leso sikhundla saphathwa ngabaqeqeshi abagoqela uNorman Mabheza, uSande Chitsambwa kanye loWilson Muthekede. Umnyaka uthe ususiyaphela inhlanganiso yezifa isiphela umsebenzi uChizambwa, yena ukhokhelele iqembu laphakamisa inkezo yeCOSAFA, ikanti uMabheza laye uqeqetshele iqembu labhaxabula eleLiberia nge-3 kanyaka umncintiswano we-AFCON qualifiers. UChizambwa uphiwe umlando wokukhokhela iqembu lama-Warriors kumncintiswano we-CHAN, iqembu leli lahle laphanga lakhutshwa ngeleNamibia. UMabheza yena ukhokhele iqembu le-FC Platinum ukuba libe ngelakuqala elangaphandle kwamadolobha amakhulu eliHarare lakobulawayo ukuphakamisa isicoco se-Premier Soccer League.
Kusquadi ke esama-Warriors sizathola ukuthi khona uNorman Mabheza obenguye oqalise ngaso isquad lesi ese-AFCON, ubeqalise kuhle ngokudla i-Liberia 3-0 kuma-qualifiers awe-AFCON ka-2019. But kwasuka kwamangalisa ukuthi khona lowo msebenzi wokuqeqesha i-national team usuke wasuphiwa uSande Chitsambwa.
Kucelela besifazane, iqembu elimela ilizwe liqede likundawo yesibili emncintiswaneni weCOSAFA oqhutshwe edolobheni lakobulawayo, njalo umgadli walo uRutendo Magore ucine ethathwa liqembu laseSpain ngemva kokutshaya amagoli amaningi. Kweminye imidlalo, iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi kalizange licace ukuba liyisimo bani njengoba ekuqaleni komnyaka lidanise abalandeli ngokunqotshwa lisekhaya liqembu le-Afghanistan, kodwa lasuka lapho lanqoba ele-Sri Lanka khona ale-Sri Lanka phakathi laphakathi komnyaka, kwathi ekupheleni komnyaka libhaxabulwe kabuhlungu ngele-South Africa. Emdlalweni wenqindi uCharles Manucci udanise abalandeli bakhe ngemva kokutshaywa ngumdlali we-Uzbekistan uQuadratilo Abdukazarov, njalo udanise abantu ngoba ubedlala engathi akazimiselanga. UManucci umenejwa ngabantu bakwele Zambia njengoba kuleli engalutholi usekelo olwaneleyo, njalo intatheli izindaba uNeshi Mgogwera uthi ungatholi usekelo lwemali yikho okuphazamisa ingqubela phambili yezemidlalo kwele Zimbabwe.
Into engathi ikhathaza kakhulu yi-sponsorship indlalo yethu.
Siyabonga Joseph Njanji, asenelisanga kulu chela lonke udaba lolo lizaluzwa kwinhlelo ezilandelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.